Yeah, so udaba lethu alitshintshanga kakhulu. Namhla lidele stree singahambanga emsebenzini and sonke asihambe emsebenzini countrywide kuma-district nakuma-central hospitals. Njalo amanesi ethu and other senior doctors abakho comfortable ngemali ezingenayo labo that crying over the same issue. So we've got a dilemma here. I think our employer kumele esizwe. Sihlale phansi masinya ukwenzela ukuthi sibe lesibhedlela uyebona ama-patients masinya.
Kodwa sizwa kuthiwa izolo liphiwe imali. Ayenele na?
Ngitsho. Yibo ekade sikukhuluma izolo ukuthi imali leyi ingazingene. Ayikwani imali leyi singabuza abaningi. Ngabothwa uyakwanisa ukuthi ubuze nje abantu at random. Bazawutshela ukuthi imali yena leyi isiphelile njalo baya bengakabhadala amarenti, baya bengathenganga ukudla, baya bengabhadalanga ama-schoofees abantwana, baya bengabonanga okuningi. So imali leyi ayikwani, uhulumende samutshela even engakayiphantshi imali leyo ukuthi ungaze uyiphantshi, ayikwani imali leyi.
Yona iyimalini?
Abodokotela yayi in between 500 to 600 RTGs, which is equivalent to $45.
Kanti vele bona odokotela libangaki elizweni ikakhulu lina eliseli incapacitated?
Sonke i-constituency yonke yabodokotela countrywide, I think siyafika. I don't have an exact figure. I would have to check with the HR, but if I would estimate, I think siyafika kubo 1,400 plus.
Sikhuluma nje ezibhedlela umumo unjani, alizange lizwe ukuthi bakhona abalahlekelwe ngimphefumulo ngenxa yokuswela odokotela?
Nxa sisuke ezibhedlela siyabe singaselayo yona le information, kodwa sonke siyazwisisa ukuthi ama-consequences ukuthi nxa abodokotela bengekho yiwaphi, and njalo yikho esizama ukuthi siku-avoide khona lokho. So sikhangele ukuthi uhulumende unguye umnikazi wabantu ephangise ukuthi siyenze ama-negotiations lawa as soon as possible so that we save our patients' lives.